ngubonayo ukukhetho lololuzayo luzabe lungalutshiye ni kulo khetho esikesabalalo eminyakeni edluleyo ngokunge-technology le lokhu siwaphambili ngokunjalo ngikhangelela ukuthi i-social media siyadlala indima enkulu kakhulu kungakhathaleki ukuthi kusemadolobheni kumbe semaphandleni ngoba lalapha emaphandleni vele i-social media isingenile lakho ikakhulu kwabona abatsha ontanga ngawo-ke kuqakathekile ukuthi abantu bangene bonke i-social ama-parties wonke angene ku-social media adinge usekelo kumbe into akhankase esebenzisa yona i-social media bona ngani i-platform ezaba le ndima kakhulu ekudingeni ekusekelo emkhankasweni olandelayo.
Wena-ke mnumzana Ndlovu ubona njani imikhankaso yonale ye-social media?
Mina-ke ngiyabona mpela ukuthi bayasebenza abantu kodwa mina ngibano ovele ehlele kuthandabuza ukuthi impumela yokhetho lweZimbabwe iphuma ivele ukuthi ngibani okhampene kakhulu or kukhona imkhonyove eyenziwayo eyiyo egcina isenza kuphume impumela yendlela ephuma ngakhona ngoba ungakhumbula ngo 2017 kusiya ku 18 kwaba nokukhankasa okukhulu kakhulu okwabo Chamisa kwakulaleye ilunga lele elaliyenza iphathethi okuthiwa ngukosana moya elingazange likhankase kakhulu kwase kuthiwa kuzosetshenziswa khonokho ukuthi sibone ukuthi infact kwageshwa ngakhonokho ukuthi abona lwana ongakhampenyiwa vele uzaluza kuzawina lwana okhampenayo obonakala kakhulu kodwa ayisikho kwaphumayo so kunzima kimi ukuthi ngikholwe vele ukuthi umuntu angaze agcwale umhlaba wonke bapendela abavuthwa ngabe MDC indawo yonke ibe bomvu ephansi naku-social media sibone omarakasha abarakashi abakamnakagwa besukela abantu sibanzima ku-social media ukuthi yikho yini khonokho okudetermina impumela yokhetho. Hhayi, mina ngimthanda kuzo omkhulu khonapho. So lokhu nje kuba yikudlala kudlalwe bese kusithi yona i-election kuyisetshenzwa ngenye indlela. Kuhlungu lokho kodwa yiyo i-reality esilayo eZimbabwe, unfortunately.
Mnumzana Gawule, wena kodwa ukubona njani ukuthi iningi isikakhulu emaphandleni alifinyeleli o-intanethi?
Okokuqala ngithanda ukuthi ngingathi kanti ngike ngingani ngiyathi kuNdlovu okwakhona okuqakathekile ngingakakuphenduli khonapho ngithi mina okokuqala yikuthi asikhangeleli ukuthi indlela ezisetshenziswayo ezokufikisa imibiko esizidingayo ezingani zibalulekile ngesicuza namhla yiziphi sikhangele yona i-social media ukuthi ingadlala indima enganani kungakhathalekile ukuthi umumo wethu unje obali kumbe bakhampena ngaleyani indlela kumbe ngaleli kanti sikhuluma ngendaba i-social media sikhuluma konke ukuthi abantu bamele bangene bonke ku-social media amabandla akhankasayo angene ku-social media kodwa mbona ukuthi i-population emaphandleni lakho i-internet isikhona ezigabeni eziningi isifinyelela ngoba lelo gesi uselikhona le-network sikhona kusho kulula ukuthi bona abafinyelelayo abatholayo bayashare labanye yiko kuqakathekile kakhulu emumeni wemkwethu ngapha emaphandleni emaphandleni.
Mnumzana Ndlovu, manje wena nxa ukhangele siyabona kukhona lokho okuthiwa ngama-hashtag kungasebenza yini?
Mina njengoba ngithilo kanti nakuwe Gawule, mina ngumthanda kuzo omkhulu kakhulu masikhuluma ngendaba yokuthi intshe eZimbabwe kumbe inguquko ngoba-ke sibonile lokhu kusenziwa kwenza ngizobuyela futhi kumbali yeZimbabwe ikhulume kakhulu even nangama-election ayenziwe edlulileyo nokungibuyela kuwo ngoba ayiwe sifunda kuwo kumbula inqalatha imisebenzi owenziwa for example ngumoyi utshwangirayi kuze kutshintshelwe igama lakhe sokuthiwa Morgan's More sibika zonke lezi zinto zagcwala ku-social media zagcwala naku-TV wayesebonakala kancane kodwa ekugcineni impumela ayisafanga yiyo esayibonayo so angikholi ukuthi vele into leyi eZimbabwe i-about ama-messages of campaign or imithi amazwi athiwe ebantwini ama-programs athiwe ebantwini nento ezifana lezo iZimbabwe ibanjwe yiZANU-P F so ibambe qhaka mpela ukuthi okunye lokho okwenziwayo ngumdlalo nje ongathi ngesilungu legitimiza i-election result engayenziwa engaphunyiswa i-election so indlela ebuhlungu kodwa i-reality yeZimbabwe iyakuphinda futhi.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Mnumzana Gawule, ungasigqibela uhlelo nosithele ngembono yakho nxa ukhangela lokho kukhulunywe ngubaba uNdlovu.
Mina engikubonayo thina njengamaZimbabwe uLovu ukanya uyena ule iconcern yakhe ngabe kumbe enjengami ukuthi lami yabe ngilela micele ngilibekela elibekele engimakilo nje ukuthi ngithi mina kuzalo PF yena ku MGC bese sinxaxa unjalo ukuthi elami ivandla angasisebenzisile kumbe social media event of the day kasawina but asikhangeleni ukuthi umbiko ufikile yini ebantwini kuqala indlela kuphela ukuthi imbiko ngafikiswa kuhle ebantwini ikakhulu ngontanga laba sikhuluma ngabo esukuzana social media ingadlala indima enkulu kakhulu okumangalisa yibo ngikubonayo khonokho.